elamanda swele zanu elamanda izanu PF and ewokuqala izanu PF zanu PF lecha IPF zapho lezanu endala izanu liyani kandaba ningithola owathi singibona lokhu liphumelela ngoba iningi labantu wonke yabona lokhu lisekele ukuthi asuke lisekele ngabantu sizabona ngamalekisi kodwa ngikwazi kwami lokhu lisekelwe ngabantu abaningi.
Mnumzana Mabhena, wena uthini? Ubona ngani ubambana lokhu esikuzwayo kuza yenza ukubana ibandla lezanu PF linqotshwe?
Ukubambana lokhu nxa kuphumelela kutsho ukuthi naso sekhethweni ka-2018 izanu PF kayisoze ibe khona embusweni ngoba siyakhumbula ukuthi izanu PF yadliwa ngo-2008 kodwa okwahluphayo yikuthi-ke thina abamabandla aphikisayo sasingabambananga yikho-ke singasazange sithole lokho okuthiwa u-51% ukuthi sithole isihlalo sikamongameli kodwa siyakhumbula ukuthi nxa sasihlanganisa inani labameli bendlini yesishayamthetho laliphezulu kulalabo bandla lezanu PF.
Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngembono kaMnumzana Mabhena lapho uthi yena hayi kusiyafika u-2018 izanu PF yabe ingasekho embusweni?
Into engihluphayo kuphela yinye ukuthi nxa sikhuluma ngebandla political party, i-political party ngikwazi kwami sesikhuluma nge-ideological concept. Amabandla alama-ideological concept ehlukeneyo zasuke ngamabandla ehlukeneyo bazahlangana njani bona vele ama-concept abo kumbe ukuzwisisa kwabo kumba ngazo kungahambelani. Mina into eqinisa ukuthi kusiyafika u-2018 bayaqala futhi ukudoniselana ngoba vele ideological abahambelani okwenza behlukana osuke bahlanganisile kuyini okuzakwenza bahlale bendawoni kuzaphinda into yakhona vele ngiyayibonta soze yafa yaphumelela. Uzaphumelela kathesi uzizamanye sekuqalisa ukuthi mina ngedolomisti ngedwa into ezakwenzakala.
Mnumzana Mabhena, ya nanko-ke umbono kamnumzana.
Okuqakathekileyo kakhulu ukuthi amabandla la amabili asayine isivumelwano ukuthi aqale kuhle izingxoxo lokuthiwa i-MOU ngamabandla esingathi inkaba yawo iku-1999 ngo-February laphana eTitungwini lapho kwahlangana khona inhlanganiso zabasebenzi, inhlanganiso zabantu esingathi i-civil society lapho okwaphunywa khona lo mhlahlandlela okuthiwa i-National Working People's Convention ukuthi so njengoba sasesibonile ukuthi ibandla lezanu PF lase lihambe laya emakhiweni e-Washington DC laya kuya lalokho kuthiwa i-Economic Structural Adjustment Program okwenza ukuthi amafemu ethu avalwe sivele sikwazi futhi ekuqaliseni ibandla lezanu PF ngo-1980 sivele lithola umbuso babevele bephiwe ngamakhiwa ama-British. Ubaba uNdlovu ngicabanga ukuthi uyakwazi lokhu ngoba nithemba waye kuzaph ukuthi izaph ingaphi umbuso ngo-1980 kwakuyukuthi izaph ibonakali lobudlelwano lebandla le-ANC lamanye amabandla ayesekelwa yi-Soviet Union. Yikho-ke kwasekuphiwa-ke umgabi ama-British ancedisana lezanu PF ukubulala abantu bakithi ngegugrawundi kuthe kusuka lapho kwangena i-Structural Adjustment Program. Yikho-ke abasebenzi labantu abahluphekayo bahlangana eTitunguza ngo-1999 bathi kasintsheni-ke lokhu indlela ilizwe libuswa ngakhona. Yebo, ye siyakuvuma ukuthi saba sasuka sathi sihambe endleleni sakhubeka sagwenxana kodwa sesikunanzelela ukuthi ukuze siye phambili kumele sibuyele khonaphana ku-1999.
Umnumzana Ndlovu, uyatsho lapha umnumzana Mabhena ukubana kuningi okubambanisa amaxuku wona la kade sehlukene kulalokhu okwehlukanisa. Uthini wena?
Ukukhuluma ngolutho kulula kulokwenza practical. Mina ngikwami ngathi soyicela isivuthiwe kodwa into engayitsho ukuthi wona la mamandla ukhulume nge-Structural Adjustment Program wena abantu bayebahamba bayo ukhulumeke futhi wathi uNdlovu wayekuzapho uqinisile sikanguzapho wena bayebahamba bayacela yena le-Structural Adjustment Program. Wena nginanzelele ukuthi uma angithuki angibona inyamazana kuthanisa inyamazana zingayibamba ziyibulale ikushiya kwakhona khonaphana nitanambukela ukuthi uliwa njani asazi mthezi ayicela isivuthini.
Hayi, phosela kwelo kugcina mnumzana Mabhena
usekhohliwe ubaba uNdlovu ngimkhumbuze ngo-1991 owayephethe ezezimali kusasengubaba uChizero yikho wangeniswa khona lokho kuthiwa i-Economic Structural Adjustment Program yayingabi khona into okuthiwa yi-MDC. So ubaba uNdlovu angatshela abantu ethi thina yithi esabuya lama-neoliberal policies eZimbabwe okwabulala ama-industries ethu.
Ulale lokugcina
angithe ngiyamuzwa mina bengikhuma i-MDC nga-1999 bengikhuma ngokuthi bona babaku-MDC ngo-1990 abafuma i-MDC ngo-90 yibo ababekhona kuzanu PF baba chiye bihlangene khona into ebeyicho phela.